Ingcwethi zezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze acabange ukuzibulala, kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma kanye ne-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempilakahle yengqondo.
Mental illness siyathola ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphongukuzwa ukuthina usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga. Siyathola ukuthi umuntu wangikhona vele yena umuntu waye-abuser utshwala, ama-drugs. Uma lokukhathazeka okukhona kuye umbezwe engani ustresse kakhulu ngoyelani ele mental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ukucabanga kwakhe kasokunjani sokuluthwani.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala sasesingqini wasendlini sikasekho right, umuntu ecine siyazilengisa ngaphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu sibili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sake ungasathathi kuhle. Sikukhangele kakhulu sibule empilweni zethu sibobaba sithi but kuyinongani sokungehlela ingqondo ngazami ngani sezivaleka yini yabo. And then seek i-professional help. Ungaseek i-professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiswe ye-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha si-iningi labobaba alisebenzi bese beyitshengisela ekubeni le-violence. Ukubunjwa futhi komntwana ongumfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le-problem, engaba le-challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyasheya lomunye umuntu akhulu lomunye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena indoda zibonele iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isakhamuzi zakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bahlukunyezwa ngomkabo basela ngaphakathi.
Obaba kuyazi isikhathi esiningi ya bangathi balomoya onzima sibili wokuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili wanalwana umoya wokuthi ungiba. Nxa behlukuluzwa ngomama kakhulu kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sayo. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona ubaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bangathini.
Umnumzana Thompson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele eMathebeleland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela bakhala ngokuthi eni bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa-ke siyabonga uhulumende nogatsha le-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabobaba ngendlela efananayo nokuhlukuluzwa kwabomama. Obaba abaselaso isizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kulanzwa usuku olwe-World Mental Health Day olukhona minyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi udokotela Nemache Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezidlula inani elijwayelekileyo esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso wokuba kwelinye ikamuli bebele mbeda inga machuna isi kondisa na situpa. Kwa bakatesi ile zikulane eziphose zifike amakhulu amabili, 118. Ngaphandle kwalezo zikulane, leso sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye, i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphi seyelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-8 oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Nimele Studio 7 ngoBulawayo, ngubathabile Masuku.